So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 11 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sokusaliswa lokwenza irally, irally yonazo ngokwani lokuthi uyohlanyela izihlahla ngelanga le tree planting day sasa kwenzakala yini ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hayi akusekho lokhu ukunamba kwamalungelo oluntu.
Abalwela amalungelo labebandla le-MDC bathi uhulumende we-ZANU-PF uqhubeka esephula amalungelo kaZulu.
I-constitution yethu elandelele i-ZANU-PF ikhuluma icacile vele ukuthi into ebengihamba njani. Kukhethwa kuma-congress nje kuphela. Ama-conference yi-platform ekudiscussiselela sibone ukuthi iy'nqumo ezenzeka-congress ziyenzeka mali.
Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano we-ZANU-PF omkhulu eGoromonzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labenhlanganiso ezilwela amalungelo ezigoqela i-Human Rights NGO Forum sebesole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi uyaqhubeka ngokwephula amalungelo kaZulu lokuhlukuluza abantu. Insolo le iphume izolo ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamalungelo ele-International Human Rights Day. Inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum ithi uZulu ubotshwa mahlayana eZimbabwe kanti njalo uhulumende kavumeli abantu ukuthi bahlangane bekhululekile njalo bakhulume ngokubahluphayo. I-MDC yona ithi uhulumende uqhubeka ebopha amalungelo ayo ewahlukuluza ewalela lokwenza imihlangano yawo. Uhulumende uthi umongameli Mnangagwa uyawalondoloza amalungelo oluntu ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe. Kodwa isiphathamandla se-MDC esigabeni se-East Coast eMelika, umnumzana Tamburai Mpariwa Gwekwerere uthi akunjalo.
Hayi, ilapho baba kulapho kule nkinga khona. Hayi, asingeke sitsho njalo ngokuba izinto ezenzakalayo eZimbabwe ezibonakala emhlabeni wonke nje jikelele ebesenzakala ngamalanga amalutshwane la asanda kwedlula njalo lezi vele ezisenzakala isikhathi sonke lesi. Hayi, asingeke sitsho njalo baba.
Ukungaphi kahle kahle elingathi uhulumende uyaphazamisa khona?
Siqale ngokuthi uhulumende wenzani ukuvumela abantu ukuthi babe lawo lawo malungelo avele akhona. Ziningi indlela ezingabonakaliswa nguhulumende ukuthi khona uyawananza lawo malungelo. Asiqale ngendaba yokuqala yokuvumeza abantu ukuthi bakhulume ma befuna ukukhuluma, abantu babonise ma befuna ukubonise. Singabheka kathesi into ezenzakala eZimbabwe. Akusekho lokhu, akusakwenzakali ukuthi kwenzakale. Njengebandla thina vele singathi siqonqosele khona hayi thina nxa ungabonakala nje ukuthi ungowebandla lethu le-MDC hayi awuvunyelwa. Sokusaliswa lokwenza irally, irally yonazo ngokwani zokuthi uyohlanyela izihlahla ngelanga le tree planting day sasa kwenzakala yini ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hayi akusekho lokhu ukunamba kwamalungelo oluntu.
Kodwa iZANU-PF ithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo kanti lohulumende wakhe uyabavumela abantu ukwenza yiloba yini abakuthandayo okuyinto abathi ibingenzakali phansi kombuso kaMgabe. Ungathini ngalokho?
Why is it you would call a year? Ibandla labo leZANU PF ukuthi liyenze santando, hayi uyabeqinisile lapho ngoba hayi nqa beZANU PF bengafuna ukuthi babonisele hawu bayabizana bayekelwe baqhutshwe ngamaphoyisa abe ngapha ehamba lawo hayi abeZANU PF bakwasilele sibindile lapho singakuzo ukuthi sithi khona iZANU PF ingathi khona into sezingcono kulesi khathi samgazi hayi akulanto ejensileyo lapha ngoba singakhangela imithetho esikhona umthetho ovele usebenza wavele wasuka kudala kuthiwa yiphosa wazotshintshwa waba yiloma isitintiwe futhi makakhulu ukubamba awedlula lapho wawusenza khona kuqala lapha.
Umnumzana Tambura Impariwa Kwekwerere isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni se-East Coast khonapha eMelika. Umhlangano omkhulu weZANU PF wenziwa kanye ngomnyaka uyaqala ngokusemthethweni namuhla eGoromonzi lapho idale laleli bandla eleCentral Committee elizahlangana khona likhulumisana ngokuthiyeneyo. Kusasa khona kuzahlangana idale lePolitbureau. Amanye amaphephandaba ebulenjini anakanela ukuthi lumhlangano uza nquma ukuba kususwe abasekeli bakamongameli welizwe abathi umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga kufakwe unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Kodwa ilunga leZANU PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi la ngamanga ngoba lumhlangano kayisiwo okhetha inkokheli njalo umongameli nguye ozikhethela abasekeli athi amalunga ebandla.
I-constitution yethu elandela leZANU PF ikhuluma icacile vele ukuthi into bezihamba njani. Kukhethwa kuma-congresses nje kuphela. Ama-conference yi-platform ekuthi sibe sizithelela sibone ukuthi izinqumo ezenziwa i-congresses yenzeka na sifika phambili siloku sinaker on. Akula kukhetha okukhona okuzenza omunye umuntu ngalesi sikhathi. Njalo abasekelelwa kamongameli silabo bakhona sisuthisekile ngabo. So angiboni ukuthi kona kuyabe sokukhethwa futhi njalo lokhu yinto eyenziwa ngumongameli wa yidi thina abantu nje so angazi lokho abantu babe kuthatha ngathi yizobona kwana ke ubona ukuqhuluza kwe social media okwenzakalayo okuhlala kubhalwa manga kuphela uzitha lo sesile yelo sokuthe bekhuluma into ezingekho into ekhona yona leyo ukuthi hayi le conference yakhe congress u congress yilapho ukuthatha kona ukukhokheli
kodwa sesibone ama provinces esithi wona ba endorsa lokho kuthiwa ku endorsa ngesilungu umongameli kuyaba kuhamba njani khona lapho ku endorsing lokho.
Uku-endosa akusonto emangalisayo njalo asonto entsha njalo asonto ota singaqakathekiswa kakhulu ngokunye kwezinto eziyabe zisizakhulunywa ekukhona ngale ngoba anti uyakwazi nxa sisiya conference ama-province ayenza ama-resolutions awo okuyizinto ezizaba yizo izigxoxo zendaba esizaxoxa ngazo khabi kwakhonaoku bafake into eziningi into ezihambelana lo mkonomi ukuma kwezinto ukuthi zimi njani ukuma kwe-party yethu yeZANU PF imi njani konke lokwana kuyafakwa ukukhuluma ukuthi hayi singafika conference sinikhuma ngalobu lalobu lalobu. So uku-endosa kukamongameli kutshengisela ukubana ibandla lethu leZANU PF lilokumthemba umongameli wethu ubaba uMnangagwa kwesikhathi leso ukuthi hayi nguye yedwa esimkhangele ukuthi yena uzasimelela ekhetheni lolu oluzayo oluya ngomnyaka ka-2023. So akulanto emangalisayo njela akulanto omele abantu betshona bangumsindo ngayo yinto nje eyi-internal process esiyenzayo. Singa-endoza imeka yonke next year futhi 2020 singahlangana futhi ngo-December singa-endoza futhi 2021 to end of the food, 2022 yiko lapho le congress khona kwi-congress bafana yiko lapho okhetha khona nxa kulomunye ofunayo uzabuya la yatsho ukuthi hayi lami ngiyafuna so siya ebantwini kethu abantu bazathini abantu bazavota nxabe lokubefuna umongameli nalethu layo bazamvotela futhi noma kulomunye buya ngoba i-democracy vele akuyaliswa ukuthi umuntu asuma ukuthi hayi lami ngiyanjani ngiyafuna nxa kuyafuna kunama-processes akhona abana kumele asekele ngama-provinces athile hawu kungaba njalo-ke sesiya kwi-congress iyovota kodwa nxa kungenjalo
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU PF Central Committee, obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7. Unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo bebandla leMDC umnumzana Gift Osterlosi Siziba uthi uyathokoza ngokwesulwa kwecala abeletheswa elokuqoqa ukugenqula uhulumende weZANU PF. Icala leli lithwala isigwebo seminyaka edlula amachumi amabili kumbe ukulengiswa. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Siziba ngalolu daba.
Sengile nyanga ke ezi isiya ngalumbili ngisemakhothi ngendaba ke ecala abangiselona elekuyinsider i-public violence ngemva kokubana ke ngi-adresse abantu be-movement for democratic change kurali ebiyenzwe eHarare kodwa wathi kuthole ukuthi ke bekungela witness isitatimile witness e-1 engazange ibonakale okokuqala bathi ke uyemfeni okwesibili after ke amaviki amabili bathi hhayi usalungisa ke abatshona ngama-rituals khona ngale khaya lakhe then ngemuva kwamaviki amabili njalo basebesithi uyenzeke i-accident esendleleni yikho ke lapho sigcineke ngemva kwamaviki amabili njalo futhi sesihlangeneke waswelakala ke kwatho kugcina sokuthiwa hhayi kungcono continue ngabathi yona ngama-way of summon okuthi ke lapho abazabe sebenaye khona witness bazangidinga okuyikho technically okutho ukuthi indaba siphendule
kanti vele uze ubotshwe icala lalingelokuthi utheni amazwi owakhulumayo
bona babesithi emazwini ngathela abantu kubana ke kufanele sidise umnumzana emasomnangakho esihlalweni njalo ngatshela abatsha ukubana bebuye ke lamathaya lakho konke ukuze kuzoyenzwa imisindo edolobheni
manje ukwesulwa kwecala leli wena ukuthatha njani
ngibona ngani ngingeneke edale ngesikhathi lapho ke eselebrate khona International Human Rights Day okuyikho okutshengisa ukubana ke thina njengabatsha lozulu wonke jikelele amalungelo ethu ke ancindezelwa ikakhulu sigangela ke abathi yona ke yi-freedom of speech ngenxa yokuthi kumele cale ngilalo labanye abathiyeneyo abakwinhlanganiso e-movement for democratic change lilicala ke lokusebenzisa amazwi ukubana sikhulumisane labanye mayelana lesimo esiselizweni so lokho kuyatshengisa ukubana ke si-celebrate International Human Rights Day ngesikhathi lapho ke abantu ababotshwa khona ekugcineni kuswelakale ke umuntu ongabuya ke ezoba ke i-evidence ukuthi hhayi longamuzwe kukhuluma lokho okukhunya ngubotshiwe kodwa wena nguya kusubotshiwe wahlala isikhathi eside ejele wahlala uripota emapoliseni wathathelwa ama-passport wabhadaliswa ifayini ye-1,000
umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngonobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithe kulabantu abalichumi lasishiyagalolunye asebebulewe ngumbane elizweni lonke jikelele kusukela ngomfumfu kuze kube namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi igqwetha elimela owake waba ngumphathintambo wendaba zokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpumira litshele inkantolo izolo ukuthi uMpumira akalungelanga ukuqala ukuthonisiswa ngamacala enkohlakalo awetheswayo ngoba ingqondo zakhe kazikho esimeni esihle okwamanje. kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani basakazi? Hayi, thina siyaphila. Hayi, thina abantu bezani basesikhathele ngabo lapho. Izani usikhathele sivele, hayi asakwazi lokhu. Athe sibamisa umhlangano ukuthi kuyini ozakulungisa umnankakho. Umnankakho sebulele ilizwe lo, akubulali ilizwe vele. Odokotela akaholisi, kathe siholisa amadokotela labanye ngamama $30 US dole bese sithunika abantu imali. Akaphume embusweni lokhu, akephumule vele kayekele lokhu. Lalaba bathi abangivotela ngikwathi bathi bavotelani. Abantu abadliswa ebantwini ngabantu bezanu bayahlupha. Uchuma lo vele lo la, uchuma lo vele ngalibani uyaphuma lapho vele usesibangela umsindo elokhu ze. Ulokhu ebeya kuma studio ekhuluma, ngangomunye nga uyazihlalela le, udlalisa ithubu lokhu ekhuluma labanye ngiyabonga. Umkhwana nje eBotswana.
Bonani, sale bonani balaleli, yani libambisi bemazweni, ithanda ukulibingelela. Ngithi linjani shows zami lonke lapha elikhona. Thina siphilile kahle seBotswana ngalesi sikhathi sikhuluma kanje. Igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo engombani koNcube komguza. Uyazi ihlobo zami kulusizi kulukhulu kakhulu lokho esikuzwayo okumapassport. Kambe ipassport mayisiyadura ngale indlela. Kambe sizakwanisa thina esihlala emazweni ngoba ma uthi siyicalculate imali yakhona kobo 3000 something masiyitshintshela emapuleni ngama 3000 something 3000 ithatha iminyaka emingaki yena le passport? And khonapho uzuyithatha ipassport yankhona ugadangana amabhasi ngoba ezinye izinto abakhokheli bakhuluma ngokuthi bona bangabakhokheli kodwa singeke sibayenzele ukuthi kodwa bengabakhokheli kodwa abahlale phansi becengisise izinto. Thina sihlalela uPani kodwa but imali okusuka eGotsholo usiyadlulela uPani usiyabhulawayo komsitheli imali eningi kakhulu ukuthi angakuze uyikhulume plus le passport, which means lokhu sokuyisitshengiselo sokuthi sokuyikulokhuzela abantu lokhu sokuyikubulala abantu. Nginelawa amaningi izihlobo zami, sile sicelo kupresident wethu osikhokhelayo. Singeze singamfakanga yena wagidimela ukungena phambili esenzela ukuthi ebe sikhama kahle. Hayi, siyakubonga lakho, ngeze sikhame kodwa ngeke siqede. Angeke siqede, sikhona siyaphila. Sikwamanye amazwe and inale mali oyikhulumayo angeke wafa wayibona, uzayibona emaphupheni. Hayi, uyibona hayi ngisho, angeke wafa wayibona zihlobo zami. Sikwamanye amazwe sikhuluma sinje so. Thina siyakwanisa ukuhlala singamadabula lapho. Siyakwanisa ukuhlala singamadabula lapho vele sidlali njalo vele siyahlala singama dabula iminyaka leminyaka. Le mali angeke wafa wayibona, uzayibona emaphupheni.
Indaba engingakhuluma ngayo lapha ezwisa ubuhlungu nje indaba le ezesa okuthiwa khona sokuzongezwa isikhathi se-load shedding. Kambe kanganani kuvele nje ugesi wangikhona evele ethatha isikhathi engekho nxa sokuzathiwa sokungezelelwa isikhathi. Kufana nje lokuthi vele yena ugetsi lo vele kasekho musi. Kufana lokuthi vele kasekho and nxa usithi uyananzelela khathesi akusela mehluko umuntu ohlala ekhaya lohlala edolobheni. Kambe yona i-government yakithi yona le ithini nxa isimo sinje yona iyiyo futhi ephinde yomisela abantu. Kambe ubaba yena lo uthi abantu baphile njani? Kambe labo bona laba abathona besithi izano this izano that kodwa kuphila impilo enje. Mhlawumbe kubona ezindlini zabo yonke into iright. That's why bethona beqina nje ubezwa nje labanye abehlangothini lakithi beqinisa sibili imhlathi bekhuluma izinto ezingazwakaliyo ngoba bona bayadla bayasuthe ezindlini zabo labantu ababo balala belamalayithi. Mhlawumbe bona abalayo leyo load shedding ngoba ngempela xa ule ngqondo ezikwanileyo angibona ukuthi ungathona ukukhuluma usithi izani right wona ulamba kumbe mhlawumbe uhlala emnyameni. Hayi, akula ngqondo. Ngiyabonga.
Kunzima lokho kusekhaya ngapho. OFaro bakithi labo, kunzima abala nhliziyo amalungelo abantu asabulawa abahloniphi ma ungakhuluma sokufanele ubulawe ngoba ufuna ukuba sususe kudleni so okwenzakala ekhaya kubuhlungu kakhulu awamalungelo abantu asikhohlweni aputhi mayikhithi lingelele phela ubaba laphana elupane enza ligwa kusobhuku Fred Ncube uba kuJekonia Mpofu ngithi mina ngiyabakhumbula abazali lokho sasuswa yiso isimo seZimbabwe leso sihlala sikude labazali ngiyabonga futhi Mike bengithi ngidlulise nje ukubingelela lokubonga uhlelo olungathunjwanga Studio 7 ngiyabonga kakhulu.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukubana nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo uphakamise iphimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu bakwelekini abangena kusigidi esisodwa i 1 million batshengisele esigodlweni salelo lizwe iConakry izolo beswala umbuso kamongameli Alpha Conde. Amapolisa akwele Somalia adubule abulala izigilamkhuba ezinhlanu izolo ebezithumbe enye ihotela eduzane lesigolo sikamongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bethule ngokusemthethweni amacala amabili abawethesa umongameli Donald Trump izolo okuthiwa yi-articles of impeachment ngesiNgisi. Icala lakuqala ngelokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Elesibili ngelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale leLower House selizavota phezu kokuthi uTrump asuswe na embusweni kumbe hatshi. Idale leli likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe embusweni ngoba lilawulwa ngamaDemocrats ayiwo amethesa amacala. Emveni kwalokho uTrump uzathonisiswa lidale leSenate lona elilawulwa libandla lakhe elama-Republicans. Kulapho-ke abebandla leli abakhangelelwe ukuvimba khona imizamo yama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Izenzo zikamnumzana uTrump zibe sobala emphakathini kuwonke umuntu ukuthi kenzanga kahle. Kakulunganga ukuthi nxa kuxatshwana phakathi komuzi kubonakala indoda sigijima isisiyabiza umakhelwane kumbe sisiyabiza umngani wayo ohlala ngaphetsheya ngale ukuthi kazophenya okwenzakala lapha ekhaya. Lokho kutsho ukuthi usuyehlulekile wena njengobaba lapha ekhaya xa sugijima sisiyabiza enye indoda isingafika emzini wakho ingasayenzi lokho eyibizele khona. Mhlawumbe ikwenze ibise kwelamisela ngokungekho emthethweni kusasa ubusukhala sekulethole lingasola lapha esibayeni.
Kuze kube lamhlanje abebandla lakhe uTrump elama-Republicans kuCongress bamilaye kuyiwa phambili ubona bekhona yini abangaguqula ingqondo.
Umbona ngathi kusangenzeka ukuthi mhlawumbe batshintshe ingqondo ngoba uTrump usephambanise okwedlulisa amalawulo njalo ubufakazi bokuphazama wakhe. Kunzima ukuthi buphike. Kukanti-ke kungenzeka futhi njalo ukuthi sibone ukuthi laba bantu abasebandleni lakhe bafakwa nguye elezizathu zakhe ngoba evele sazi ukuthi ule nhloso yena. Nginganikeza isibonelo ngokwenzeka ngakwelese Zimbabwe lapho esibuya khona thina. Abantu abangaphansi kwebandla lezanu ibandlela zakala kahle ukuthi selehlulekile ukubusa njalo ukutshintsha isimo selizwe leZimbabwe noma ungazobabuze noma bavuse ebusuku kusemini kuntambama ingoma abayihlabelayo bona ukuthi izanu yenza kahle iyaphumelela kungani lokho ngoba bakhankasela isinkwa sabo kufanele benze lokho okuthandwa mhlawumbe ongajabulisa labo abaphezulu kube bandleni labo
nxa engasakhitshwanga embusweni uTrump nge-impeachment le ubona kuhamba njani kukhetho lomnyaka ozayo
nxa ungenze kumlenza na Trump asinde kulolu phenyo olukhona olungamkhipha embusweni angimbone ephumelela kukhetho lwezayo ngoba impazamo yakhe isiboniso okunye kade singakwazi mhlawumbe kade kungaziwa yilabo abamlandelayo kwabonisa futhi amakhono akhe kwezombusazwe ukuthi hayi akalawo lawo makhono njalo kusobala ukuthi konke akwenzayo ukwenza nje ekhangele ukuthi yena uthola lukho lokho hayi kulizwe kuzwekazi lase-America njalo mbona ngathi futhi abantu abaningi abamvotelayo mhlawumbe kade bemsekela banamahloni nje ukuphumela egcekeni ukuthi hayi sasicabanga ukuthi mnumzana ungumnumzana oleqiniso ungumnumzana olenhloso enhle kodwa hayi usuwehlulekile usulahle ithemba lethu kanti futhi lokho kuyatholakala vele silakho ukuthi nxa kwenzeke into engasithelela amahloni lalapho kufanele sikhulume bese sithula nje senza ngathi asiboni kodwa sisazi ukuthi ithuba nxa lingeza ukuthi izinto zitshintshe hayi singathatha lelo thuba nje sitshintshe izinto angimbone ephumelele uTrump lanxa engakhankasa sibili nxa ukuthi usindile kulolu phenyo mbona ngathi uyabedlalisa isikhathi sibili
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu njalo uhlala eTexas khonapha eMelika Samukele abasibukeleyo ku Facebook siyalibonga uxhaso lwenu kulobani laphana kulovusi impofu othi wena nkomo linjani baba ngiyaphila sikhathele ngokhulumende wakithi sesise Iraki oSaddam bakithi sesikhathele Jonathan Sola uthi wena kunzima shuwa ulontoloza kuphi kwakhona sibili yazi so Lois Ndlovu uthi wena uvuka njani msakazi Vasco Nyaningwe moyo uthi wena siyavuka msakazi livuka njani vanele nkomo uthi wena mina ngokuya ngami ngakuya ngami ngabe leyo Central Committee ihle ikhuphe yena umnangagwa sikhathele thina Tabisani Ncube uthi wena livuka njani ekhaya Queensmana Madonko uthi kunzima kuleli lizwe asazi siyophephelaphi Noelehle ngani Ndlovu uthi wena uvuka njani nkomo Last but not least u-Arthur Khumbu Ncube uthi wena livuka njani msakazi I'm Bakumbula ke amaqhawe akithi lapho ngengoma ka Big Five ihamba leqembu lakhe le TK Brothers. Ityona siyabakhumbula, hayi bahlabela ke kamnandi. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo labe bandla le MDC bathi uhulumende weZanu PF uqhubeka ngokwephula amalungelo. Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano weZanu PF omkhulu eGoromonzi. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngwafasta 7. Mina lani asidibaneni kusasa kweze kuseni njalo ngwafasta 6. Oliver Lelisayo, Mutungami Linkomo, litshone kuhle.